Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 18 kuMpalakazi 2022 ngoKeith Stube. Endabeni zethu namhlanje. Umnumzana Douglas Manzora ukhethwa ukuba ngumongameli webandla le-MTCT.
Umnumzana Lamandla lapho kuvala nje injongo ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona.
Ithala le-Senate likhangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa lithale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele Argentina lingilana lele France emdlalweni we-World Cup final. Sarathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu we-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba uMnumzana Douglas Manzora aqhubekele phambili engumongameli walo, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Manzora kukhetho lukamongameli kulandela ukwehluleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Mzuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UManzora utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluza kwenza ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uManzora nguye onqobileyo.
Nominated and composed. Accordingly, that last democracy is declared duly elected president.
UMasingo uthi abazancedisana loManzora emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo uManzora uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Uthe ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo. UMnumzana Mike Mathe ngomunye wabangene emhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze kuthi. Hayi, njengoba lapha ndifunakala abantu ama-youth kahle kahle bebebaningi befuthi. ngama esengavuthi siyabalisa banqa ukuthi singaphuma sivenje bese ukuthi kabe kuzayo
lokho kusekelwe ngukosikazi Martha Sibindi ovela kobulawayo
silapha yi win lose njenge Morocco le Argentina ukuke kwayenza kahle so lapha ku France le Argentina
kodwa omunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla leMDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali
lethu kwaSala Zakhewu noBravington so ngiyayiphendeke ukuthi MDC yaphara nekuda kweyi some of the people vari muMDC mabogas
kwithi thina umhlangano wethu weMDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso nxa ngisithi abantu abangabakhulumi iqiniso ngithi ukuba basetshenziswa lebandla leZANU-PF ukubulala umhlangano wethu ukutsho uzakhiwe umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokheli webandla leli ngakhethwanga nguZulu usalungiselela umhlangano weCongress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi umzuri kabuya ngemhlanganweni lo umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcinisihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi uzafikela unkosazana Yvonne Msarurwa.
Icala leSenate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Icala leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende uthi kuzaphidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment Bill. Umthetho osikile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO lapha eZimbabwe asebenze kuhle ayikhululekile. So mase kwenzeka ukuthi kuthini i-Senate sizahlala icubungule indaba ye-delay ingayiqeda ukuyidelaya ukuyidibetha nama-amendment ibithi ivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjise kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu i-presidential assent. Nxa i-parliament yajenile ngolwesihlanu iyazi iyevula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lowo isikhalele ukuthi uzaba ngumthetho estimate ngo-March next year.
Ye, nxa sikhangela-ke umthetho lo obunjwayo akusitshele nje-ke ngamafitshane ukuthi uthini umthetho lo.
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhuyana okuthiwa patriotism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitics. So uminista uyadecide ukuthi i-NGO le ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO ekuyenza kwepolitics. Umbuzo ubusithi why yena uminista ephiwa amandla ukudecide ukuthi inhlanganiso le yenze politics ngasopolitics. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njengeZANU-PF bazaphonga ukudecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isekelo like esemali i-funding support. Kuningi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zeRhodesia zabo-Ian Smith umthetho ongelani ne-democracy okumele wonke amaZimbabweni angawamukeli.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende. Sixoxe njalo lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Ngabe ngibona izimkhona emadorobheni babe bezizongcedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-orphans abashiye ngabazali kumbe ama-widow abashiye ngomkabo. Kodwa ugcine ubona kulist yabantu ababhenefitayo abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola. Umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi khona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezithiyethiyeneyo ezingasizo okumele ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyi izabuye ikhangelise zonke mina lezi bana elikhulu zokwenza likwenza yini nomqoqo kumbe selisuka lapho lisenza okungayo.
Ye, siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi umphathi ntambo ohambelana nakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenjiwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokho lana ubona njani khona
uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bona ama-MPs eminyaka njena bangena begqoka amabhathi amaphathi so lo uminister engumuntu wephathi yeZANU-P F kumbe futhi enguminister nephathi ye-T_C_C lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lelo sizo olubuka lama-NGOs lawo so akula muntu ozavumelekana uminister apho kuvala i-NGO ngokunqeda mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali okumele isebenze khona ngakho esigabeni esithize so uminister ngala manje lokho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kube ngoba umthembo usebenza khona kube ngugolide osebenza khona uzayivala ngoba ibuye ithi izoncedisa intandane kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abanganidiwe kulena ngalaphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswanga yikho lapho uminister azabuye azenza khonokho nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho so uminister kafika pho kuvuka njeba ukuthi le ngayivale leyaka ngayivale leyaka ngayivale nxa usenza kuhle iyazenzela-ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF besixoxa laye ekobulawayo
kolobesha kudala kolobesha kolobesha
amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loeza Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya iqembu leli belethekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijeneyo uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Dumisane Moyo umqondisi weqembu leli
ukuthi kwenzakalani lathi ke asikabikwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyitha lo Brenda ukuthi benze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabikwazi ngoba asikezwa from their side lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila ukuthi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona laba abakhona bayaphila
lenzeni ngakho khonokho umoyo ukuthi uzame ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi
okokuqala sabikela ku-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendizo sasesitshayile labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu so besebe confused la ukuthi khona kanti kwenzakalani so sabikela uagent waseyithela ke emapholiseni awe airport lamapholisa nje jikelele ase New Jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe ngabe bejontshiwe isigelengiqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani
konke lokho ke kutsho nxa sesikhangela iqembu lelinobuntu baba mama
ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lenobuntu lokhu okwakhathi sekunzima kakhulu ngoba lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisithi ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo noDuduzile Sibanda noZanele Maninga noJoeline Sibanda baza qhubeka bezame ukusebenza before bezame ukurebranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambilini
umnumzana Dumisane Moyo ngumqondisi wenobuntu besixoxa laye obulawayo siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZweli Mkhize lomongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kukhetho oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kukhetho lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress webandla le-African National Congress. Ele Russia libomba ngamandla izitithi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Russia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngonangale ke welupane ngilobaba uThembelani Moyo ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo baba.
Siyaphila baba, thubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibile ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonokho kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana lijaha. Arali sithi nxa selikuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwenzelo nje belikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi isikhathi esi malume sokunje empilweni yami manje kulezi nsuku abafana amasiko abasabalandaba nawo sebesebenzisa isikhiwa njengokuthi babulele abantwana vela basolandaba nabo ukuthi benayeke izinto zamasiko.
Singathi vele sebephila nge-WhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo.
Vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi konoku okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana amajaha kuningi vele abasakulandaba nabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi njengokusitsho. So kunzima kakhulu ukuthi amasiko kusebeleke ngendlela yangikhona owenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bebekini kakhathele kwezemvelo ezaphila ngazo ubugogo.
Pho manje kuvuselelwa njani moya?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha. Izama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselalanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha kube lokhu bukhona kulontulozethekile.
Ye, phosela ukugcina moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda. Umuntu othenziweyo onakekela abantwana odinga imali odinga yonke into. So kumele ukuthi konokala kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubamba ugagadlele imfundiso ayitholayo kwabadala kayibambe ayigagadlele ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele kusiya phambili. Hayi khona lokho sethi kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebusiseni nininini wonke bafana sebegcwala entengweni kuphela akwazi lokhu akunabuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcwethi kwezamasiko esintu kunangale-ke elupane. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu mzalazo.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sihlangana kuze insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu. Kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa. Lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa nguJohane umbhabhathizi, lowana owayebhabhathiza emfuleni uJordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona. Ilizwi lethu ke lanamhlanje ngaleyo okukhuluma ukuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili 18 no-14 kufundeka kanje verse 18 kepha ingelosi yathi kuye ungesabi Zakaria ngokuba isicelo sakho sizwakele umkako u-Elizabeth uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe siyezwake lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakaria owayethethe u-Elizabeth kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana isipho esivela kuNkulunkulu bona uthiwa basebekhulile kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakaria ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo kodwa indaba emfisa sikhangele kuyo yile kuverse 14 uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakaria ngokwakhe wayezajabula kodwa okukhulu kakhulu ukuthi nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe umuzi ususithi bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa yebo abazali bathi amhlophe wakhula kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayisizo uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu kuletha injabulo awuzibuze asikhuleke baba sicela ukubana usuku lokuzalwa ngamunye amunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo le mndenini yakithi amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
sawukhuluke uNtungamile Nkomo ungathinwa kusasa sike sizwe ezabatsha Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu otshova intshelelezane okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo sakwamukela kuhlelo Meli akusitshele ngohambo lwakho lolu
sanibonani linjani ngezindawo ezitshiyeneyo thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona sizofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo kuthi uthi zofika emini ngo-12 sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane then si continue ngo-N1 singamadoda i6 njalo kule Team Vitality elekungcedisa endokuchova nayo bazojika endleleni angazi bo bazofika ePitoli oroyi Centurion sokuzophuma ngapho ukuthi bona bathini sizothanda ukubonga ngicela nesupport kubalandeli izakhamizi obaba omama obhuti osisi Ngiyathemba iphupho lami selifezekile. Uma ngicabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi, kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele, ngizinikeze isikhathi. Njalo bekube lobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo. Kube lomsebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, ngathi ke ujongeni uhambo lolu.
So kuzoba le charity o singathi donation ezikolweni ze secondary especially kobulawayo. Nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso abaningi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i charity begins at home ngesilungu.
Yeah, vala ngamafutshane kolapho mele.
Ngizothanda ukuvalelisa ungaba elombuzo ucingo lwami 27 78 55 94 792 MTN South Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27 78 55 94 792. Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabe sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane. Sikhuluma nje omanje usemangweni usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa. Siyabona ke Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane, kwathi ke leFrance amabili. LeFrance ke likhuthe amabhola amabili njalo. Amaqembu la abe ujike lobhanqa 3-3 kusiyafika emaphethelweni omdlalo. Kwasungena ke extra time kwaba njalo nje. So ke singathi Argentina ilikhokhelwa nguLionel Messi. Selithetheke isicoco se-World Cup kunjalo ke bathalekayo. Lo ke umculo ka-90s indoda ke uchaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi. Singagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Mnumzana Douglas Munzora usekhethwe uba umkhokheli webandla le-MTCT. Idala le-Senate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owethulwe ngolwesihlanu lidala le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga kablo amabili. Ele-Argentina selinqobe ele-France
emdlalweni weWorld Cup. Sivuqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.